akukaphumeqe nawukacaca ukuthi abantu izaniwa njani le injection besikhangela ukuthi uhulumende kwalesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olicacileyo lokuthi i-injection le izaniwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe izanikwa ngama-province kucace lokuthi izabe ihlatshelwa kuwapha ama-centers kucace kodwa kwakhathesi akukaphumi khona. Ngokunjalo ke njengoba sisazi ukuthi eZimbabwe sibalwe hlupho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi engxenye izathi sibuyile beso kusiba le nketa abathabi yokuthi kuqalwe ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlandle ukuthi bona bakuhulumende labona ababangathi bayaziyo ukuthi bona ngabe-ruling party ye-ZANU PF phose yibo abangaqala. So besifisa ukuthi into le ngayenziwa kungeniswe bonke abantu ama-stakeholders athiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani. Kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa kuthi iyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesikhathi ungakacaci ukuthi injection izaniwa njani abantu because okuluhlupho. So ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibili uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo ngeyabantu bonke asiye abantu abe-ZANU PF bodwa kodwa ngeyabantu bonke. Kufanele injection ingabuywa inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba ukuthi abantu banikwele umuthi.
Selikelezwa na ukuthi ijekiseni le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe?
Well, thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwe lamanyuziphepheni lakubo-social media kodwa eqinisweni asikatholi uhlelo olicacayo ukuthi iprogram yakhona izakhanyiswa njani. Asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikwele injection ngobani kodwa ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi nga sikhuluma kanje kathe singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yi-committee ezempilakahle ingenise lathi izakhamizi lamanye ama-stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi i-injection lenxa ibuye ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu. Khonokho bekuzancedisa njalo phela sinanzele ukuthi kulama-districts atshiyeneyo kulama-province atshiyeneyo konke lokho kukacaca ukuthi kambe i-injection ingabe izaniwa njani ngoba ingabonga ukunikwa nje kungaqedakali kuzenza ukuthi abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole. So kuyisifiso sethu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi nxa le injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani abantu kugqiniswane labo kube lamacebo afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nxa isibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile. So ke sikhangele sonke sivule amehlo le ndleko ukuthi sibone kuzahamba kanjani kodwa njalo sithina njengezakhamizi sizimisele ukuthi hhayi singabona ungathi akuhambi kuhle asoze sithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hhayi shindlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya nxa kulezigwenxa kulungisiswe masinya.